inyathelo eliqondileyo sibili ngoba uhulumende kazinakeli njalo kazihluphi ngendaba labodokotela ngoba abantu esibhedlela bayafa kathesi. Ungahamba eparenyathi wakathesi uyafica vele izigulane zidubeka ngoba akula bodokotela abaphezulu njalo kunuka kulo mnuko wokutshengisela vele ukuthi ivini lasemotshari akula muntu o-athendayo. So yinto nje akumele bazayenze ngamaviki ambalwa adlulileyo. So i-process esi-overdue leyo eyokuthi bahambe bamatshe baye ephalamenti bayafaka izikhalazo zabo. Lokho kokuthiwa uhulumende uyabaqesha umsebenzi ayisiyo solution ngoba khathesi nje thina yithi esesifayo yithi esilezihlobo ezidikekayo njalo esilezihlobo ezigulayo. So uhulumende yena lokhu akwenzayo okwe-silent genocide thina sithi hhayi asisakufuni asisakuvumeli. So odokotela nje ngumqondo olungileyo lo abasewuthathayo ukuthi bamatshe beqonda besiya ephalamenti.
Ubona amapolisa ebavumela yini kumbe sizabona kusiba lokubotshwa kwabanye lokuhlukuluzwa?
Ukuvunyelwa kwabo namapholisa kuzahlupha njengoba singakhumbula ngesikhathi laphana beqalisa ukufuna ukumatsha ukuthi bayafaka incwadi yabo bavinjwa ngamapholisa kwase kukhanya kuthathwa ababili kumbe abathathu bekutshelwa ukuthi uhambisana incwadi. So ngikhangelele ukuthi amapholisa vele njengelihlala yenza njengemijwayelo yabo azabavimba njalo emgwacweni njalo azabafuna ukubayithisela kanye nokubahlukumisa. Kodwa sonke siyazi ukuthi odokotela bethu nje balesibindi njalo bazimisele ukuthi udaba lwabo lizwakale njalo lize lifike nasephalamenti. So sizokhangelela nje ukuthi kuzakuba nje amapholisa azakwenza njani ngoba kuyake sekungani ngumdlalo lo abawuthi ngokwesilungu i-cat and mouse.
Ubona uhulumende ethatha amanyathelo okulungisisa izikhalazo zabo yini ngemva kokutshengisela lokhu kumbe sizaqhubeka sibona nje kungela lutho olwenzakalayo?
Hayi, sonke siyazi nje ukuthi uhulumende lo kalani nje nozulu kumbe nabodokotela nezikhalazo zabo. So akula lukhe silukhangelelayo oluzayenza ngohulumende kodwa into esiyaziyo nje ngokuthi uhulumende uzayenza le abayithi ngemisilungu i-lip service yokufuna nje ukubathabisa nje njengoba sekukhanya ngane kunamanye nje amakampani kanye nabasomabhizimu abazimiseleleyo ukuthi bangenelele leyo daba befake labo izimali zabo. Kodwa yena uhulumende nje kalani lakho njalo kazihluphi. Singakhumbula nje umlayezelo owakhulunywayo ngu-vice president esanda kubuya vele e-China ukuthi wayethothoza indaba yokudemonstrate esithi li-strike lubani ukuyelana emsebenzini. Njalo singakhumbula ngomnyaka ophelileyo onesi labo be-strike futhi wasuka lapho wabaxotsha umsebenzi.